sokwedlule phose inyanga eyodwa kwaba lokutshengisela okwafa abantu kwagqekezwa izitolo ezilokhu ziphongukuba zingebhezi lanamhlanje ngoba abaningi bengelamali yokuzivuselela. Abahlala emalokitshini ikakhulu koBulawayo yibo abathwele nzima ngoba izitolo eziningi sezehluleke ukuvulwa njalo ngemva kokugqekezwa ezinye zatshiswa. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sobandla le-MDC uthi uZulu usethwele nzima ngokugqekezelwa izitolo okwenzakalayo ngoba usemele agibele ayethenga impahla ebalisa isinkwa edolobheni.
Kunzima kakhulu lapho abagibezwa khona emalokitshini, bayehluleka abanikazi ukuthi balungise izitolo njalo baqeda ukulungisa baphinde basokhe bafake impahla. Yinto enzima ebathwalise nzima leyo ethengisela ulunya esilalo lukahulumende lo obusayo eZimbabwe, ngoba eqinisweni nxa sikhangela okuphumayo ukuthi uhulumende onguye wayephuma amasotsha labe-military intelligence ukuthi bahambe bedilize abantu baselelutha-ke kudilize laba ababevela kuhulumende. Yikho-ke abanikazi bezitolo behluleka-ke ukuthi balungise lezo zitolo. Umalanga adlulileyo sizwe u-Minister of Industry and Commerce esithi yena uzabancedisa kule fund esithile ukuthi bancedise. Sifisa kube yinto eyenzakala-ke masinya kwenzela ukuthi abantu bemalokitshini benelise ukuthi babe lezitolo, benelise ukuthenga bengagadi into vedulayo besize edolobheni ukuzothenga isinkwa kuphela, kube izinto abazazithola lapho abahlala khona emalokitshini.
Usomabhizimusi uMnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla njalo sobandla le-ZANU-PF ulandisele iStudio 7 ngokwamehlelayo mhla kuqhamuka ubudlwangudlwangu ngelanga lokutshengisela.
Liqiniso lakanelo sibili. Bengisebenza kwenye-site lapho engisebenzela khona njengoba nje ngiyibhizinisi ewakha amasivu wethu nje athiyetheneyo, i-water recirculation, i-sewer recirculation and stuff like that. So ngosuku lwangikona olodlame bakhona abanye ababuyayo kithi bazetshontsha into ezingamafohloro, amafiki, nokunye esikusebenzisayo esingathi nesingizi bathi ngama-stop cop, izinto ezisetshenziswa kuma-water connection nxa ukhonetha ezindlini zabantu, namasuwa committee nakhonetha amasuwa ilenzalo bathenga into eziningi ezinjani.
Abameli bedale lephalamende abebandla le-MDC bagcina besiyacatsha ngesikhathi amapholisa lamasotsha esithi ayabadinga kunye labaqoqa ukutshengisela. Amanye amalunga edaleleli lawo agqekezelwa izindlu ngamapholisa lamasotsha. Omunye wabo ngumnumzana Peter Moyo ohlala eHarare owabulalelwa imota ngamapholisa lamasotsha atshiya indlu yakhe isonakele ungani ingenwe isavunguzane. UMoyo uthi uhulumende usesithi sokumele ibandla le-MDC lihlawule abagqekezelwayo.
Ye, into ekhona yikuthi khona uhulumende wangikhona uvele kafuni nakuza indaba yena leyo ukuthi khona yena ahlawule. Ufuna i-MDC ihlawule. Yikho angazi ukuthi bathi i-MDC ihlawule mina ngiyini i-MDC. So angazi ukuthi bathi kuhambe njani. But kungenani, siyakuma sinje sizazilungisela izinto zethu, sizahlangana kwelinye ilanga nxa sidila. Icala livele kalilobi, iyavuka indaba. Abantu laba balama-dockets, avula ama-dockets akhona. Nami ngiyabazi. So hayi, kuzakusa kusesebusuku kathesi.
Kodwa uChuma uthi uhulumende nguye othi uzaphathisa abagcikezelwayo.
Kube kwaba nomhlangano uhulumende ubuyile lapha koBulawayo buye through uMinister we-Finance uProfessor Mthuli Ncube. Siye saba nokuxoxisana nje emalangeni adlulileyo. Kungani uhulumende ikhona imizamazi ami ukuthi ayenze ukubana asiphathise osomabhizinisi abanjengathi abalahlekelwa izinto. Abanye balahlekelwa ngokukhulu izinto zakwalapha ngabanye bathishela nomthishela izakhiwo zabo. So kuyabe kuthiyana khonapha. So uhulumende ngani uyazama ukuthi angenele asiphambise konalo.
Lanxa kungakaveli sobala ukuthi lizwe lalahlekelwa imalini ngodlakelwa olwabangelwa ukutshengisela, ezinye ingcwethi zithi imali le ingafika amadola angamabhiliyoni phose amabili.